Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu si ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaka 3 kunhlolanja 2021 ngontunga milinku mo enda veni sekuseni lamhlanje kupupe abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo watholakala abangamakhulu amabili alamachumi pose ayisikhombisa 266 belo mkhuhlane lo amalunga MDC Alliance unkosazana Joanna Mamompe lo Sisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho umantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail abebandla lezano PF basola izijeziso zenotho ezeteswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane zonke lezindaba lezinye ziyalandela kupupe abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi ayisithupha lasithupha 266 belomkhuhlane lo lokho kukweze inani lasebebanje lomkhuhlane laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu 33,814 inani lasebebulewe yicoronavirus lona likwele laya kunkulungwane elamakhulu amabili alamachumi amahlanu lane 1,254 Ele China lazise izolo ukuthi lizaphathisa iZimbabwe ngejekiseni yokuvikela iCovid-19. Uhulumende yena uthi uphakathi kokuthenga amajekiseni afanayo kumankampani achiyeneyo. Kodwa kulabanye abathi kabasoze bahlatshwe amajekiseni la ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela inkolo zabo kanye lokucabangela ukuthi imithi le ilakho ukudala umonakalo emizimbeni yabo. Bakhona abathi njengoba imithi le ilungiswe ngesiphangiphangi kungenzakala ibalethele imikhuhlane engaziwa muntu ngemva kweminyaka. UChris Gande weStudio 7 uxoxele omunye walaba bantu umnumzana Max Mkandla yena othi kuyasolisa ukuthi imikhuhlane esileminyaka iqeda abantu efana lengculaza ayikatholelwa imithi yokuyelapha kodwa owecoronavirus usutholakele ngemva kwenyanga nje ezimbalwa
abantu abafayo Dari kesifana kwenye ni mkushani la pari Nukwela ucha ikovid Dari so kunga manga Nukiara kwa lakse chweza lakse kwa lakse kwa lakse kwa lakse kwa lakse Kwenye ni mkushani Kutu hai ikovid Hai ikovid Dari kuna tanya apanto Ucha kwa nakashili Kwenye la chiki nyeji Jaba ikovid liyo Kwa kwa chweza sama njeshi ni mkwenza Kwa kwa chweza tanya Zende kwa lakse nito Agesi kwenye ni nye michi nyeji Esi inti usichele ni michi Yanga peche
Kodwa siyabona ukubana kule Jackson ezahlatshwa abantu besakhula abantu phose bonke elizweni lapho bahlatshwa iJackson ezokuvikela imikhuhlane efana labo ndingindi akuzange kube lokuthandabuza njengakathesi kuyini ke kathesi okungakubangela lokho
lafana kwakulesiqinisilo esokuthi bafuna ukuvikela imikhuhlane enjalo kodwa imikhuhlane yona liyana namhlanje thina sesikhona sibona sithukungula sithola ukuthi ama ona ngabantu abamhlophe babengahlatshwa
umnumzana Max Mkandla isakhamuzi sakobulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle zithi amajekiseni okwelapha icoronavirus alungile njalo zithi abukho ububi angabudala ebantwini. Abesifazana beMDC Alliance ababotshwe kuthange abathi umeli weHarare West edale lePhalamende uNkosazana Joanna Mamombe loSisilia Chimpiri bazaphindela emthethwandaba namuhla lapho inkantolo ezaqhubeka ihluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Ababili laba bebesemthethwandaba izolo kodwa akuphelanga ukuhluzwa kwesicelo sabo. Isigodlo seBhilitane eZimbabwe sithi sibheke ngamehlo okhozi udaba lokuthonisiswa kwababili laba bona abetheswa icala lokuthuka amapholisa ngesikhathi ezama ukubopha abasakhulayo ababetshengisela eHarare ngomvulo. Umamombe uChimpiri lomunye wabo uNesai Marova bake babotshwa nyakenye betheswa icala lokuqamba amanga ngokuthi bathunjwa bahlukuluzwa. UMarova ubebotshiwe la ekuthange kodwa wasuka wakhululwa. Okwamanje uChimpiri loMamombe bavalelwe eChikurubi. Esinye isiphathamandla seMDC Alliance umnumzana Job Sikala uphume entolongweni izolo ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula imali yesibambiso lidalele High Court. Kodwa abanye abalwela amalungelo oluntu balokhe bevalelwe ngamacala ehlukeneyo. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance uDokotela Nkululeko Sfanda.
President uyathi ukuthi ukusetshenziswa komthetho njengendlela yokuncindezela kuyinto embi njalo uyazi ukuthi akusoze kwabiselwa emuva umsebenzi kaZulu okuletha inguquko kulizwe leZimbabwe nokuletha ukuhlala kuhle kwabantu. Uyakhuthaza njalo ukuthi laba abomthetho abangabe besetshenziswa ukwenza lokhu bakulandelela ukuthi kungaba yinto embi njalo ibandla likapresident uthamisa
eleBhilitane selingenele kulolu daba. Kuyanceda yini ukuthi amanye amazwe lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zingenele kumbe hayi kuyaphelela emoyeni nje?
UPresident Shamisa ukhangelele ukuthi izizalwane zelizwe leZimbabwe yizo ezizakhulula ilizwe kodwa uyatsho njalo ukuthi izizalwane zeZimbabwe zinelungelo lokuthola ukuthula nokudinga ukuphindisa ilizwe kuyena kuhlukunyezwa. Ngakho lokho kwenziwa amanye amazwe ekhangele amalungelo abantu kukuwo la amazwe uPresident Chamisa akakuboni kuyinto efanele akhulume kakhulu ngayo. Kodaba lokuthi ilungelo labantu livela kuzi miso ze-United Nations iZimbabwe eyasayina ukuthi ingene kuzo ngaloyo hlobo kumele ilizwe leZimbabwe lisebenze lilandela lezo zinqumo zamalungelo abantu.
Kahle kahle kukhona yini okunye okwenziwa ngumnumzana Chamisa ukuthi kube lenguquko amalungelo oluntu enanzwe elizweni?
Kungansuku zatshwala uPresident Chamisa uzakhipha umbiko omkhulu walodaba kuZulu weZimbabwe. Kungalengani kungaba kuhle ukuthi simele lowo mbiko vela kuPresident Chamisa.
Akukho okunye ongasichathekela ngawo lowo mbiko ukuthi ungabe ukhuluma ngani?
Ngeke phela ngigijimele umkhokheli phambili asimeleleni aqedisise ukucabanga lokuqoqa izihlelo zakhe.
UDokotela Nkululeko Sfanda isikhulumeli somkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa. kusenjalo ibandla leli lithi ukuhlukuluzwa kwabantu okufana lokubotshwa kwabomamombe yikho okubangele ukuthi elebhilitane lethe seyiziphathamandla zikahulumende wezanu-PF ezine izijeziso zenotho ngomvulo. Iziphathamandla lezi zibalisa usikomitshi wamapolisa umnumzana Godwin Matanga, umphathintambo wezomvikela umnumzana Isaac Moyo, umphathintambo wogatsha lwama-CIO umnumzana Owen Ncube kanye lowake wahola ugatsha olulinda umongameli umnumzana Anselm Namosanyantwe. Sixoxele lunga le-MDC Alliance umnumzana Edwin Ndlovu.
Lokho bakwenza sikhangele isikhathi esedlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasosha lamapholisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma namhlanje ilunga lephalamende le-MDC uMamombe ubotshiwe labanye bakhe kuthiwa bathethise amapholisa ngazi bathethise ngendlela yabani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapholisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe ke ilizwe ke leBritani labethesa lezo zijeziso kathesi ke izijeziso zomnotho lezo kazethiswanga ke singathi ke ngamapolitician kumbe amacivilian kuphela kodwa zetheswe abakhangeleke ngezombutho ke lamapholisa ke kunye lama-CIO.
AbezanuPF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha yikuthi iBhilitane ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amapulazi ngohulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBhilitane nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke ungakanani kabahlukumezwa yini. Njengoba ngitshilo abantu lokhu bekidnetshwa, abantu lokhu bebotshwa. Singakhangela uMayor Harare uqede izinyanga ke evalelwe, singakhangela ke amajournalist oChinono beJobu Sikhala. Abantu lokhu bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside, bathi lanxa lapho abaphiwa khona ibail kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe kungani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambeke bayethonisisa emthethwandaba. Yikho ke kuyananzeleleka ke ukuthi uhulumende lo-ke ulocuku ulokuhlukumeza ke izizalwane zeZimbabwe ke akula kukhululeka ke ebantwini lokhu bebotshwa ke abantu ke bevalelwa ke isikhathi eside. Yikho ke ukuthi kukhulunywe ukuthi iBhilitane ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje lizaba ikucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo hulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo hulumende ke kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphetsheya ke akunanzelela. Yikho ke leBhilitane silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana kodwa iqiniso ukuthi ke kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa ke bavalelwe izikhathi bengelamacala, abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengelamacala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo ke ucuku ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphetsheya kuhlanganisela ke iBhilitane.
Umnumzana Edwin Ndlovu lilunga le-MDC Alliance. Sixoxe njalo lelunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule.
Akumangalisi lokho ikakhulu nxa kwenziwa iBritain izimele yodwa ngoba anti abancindezeli bethu abavele thina sibe siyikholoni yeBritain. IBritain yona anti iyakwazi inkomo ukuthi kusegcekeni ukuthi iBritain iyalwa ilwa okukhona indaba yeland abantu umhlabathi indaba yomhlabathi leyi amakhiwa la alokho ebuhlungu ngokuthatha kwethu umhlaba ngawo ke hayi sonto emangalisayo leyo njalo hayi kambe iBritain iyodwa izimele yodwa njengoba ingekho kulokuzela u-EU hayi vele iyodwa izimele yodwa akusikho ndaba yokubhalela ekhaya ngayo le yinto nje yokuthi sizwe nje ukuthi sikule nto enjalo eyenzakeleyo but thina siyaqhubeka phambili njengelizwe sisiya phambili akulanto esimangalisayo ikakhulu nxa uyazi into nxa ivele isitheni sakho isenziwa noma kuyini okunjani vele konke okuyinto wakona vele kumele kube ngusathane njenge indlela yakhona yokuthi ngiyakona yabe kuvele sitheni isitha siyasebenza isitha ebusuku lemini sifuna ukudiliza babuhlungu ngendaba yomhlaba kuphela kulalutho
kodwa njengebandla lezano PF baba gawule iliyake lihlale phansi yini lana elike lizinokamakhwapha libona ukuthi kungaphi lapho lingaba liphambanisa khona okulilethela izijeziso lezi
ukuthi kumbe abantu bezinokamakhwapha sezinukela namakhwapha kanti umuntu ozinokamakhwapha ngophambanisileyo phela kambe nxa sisenza izinto ezifanele thina njengamazimbabwe ngesilandela isisekelo sombuso wethu sivikela abantu ilungelo ilungelo loluntu sivikele ulungelo loluntu sokuthiwa khona kuzephulamthetho izephulamthetho ezizo eziphambanisa ilungelo loluntu kwesokuthiwa ilungelo loluntu alilondolozwa isihulumende wezimbabwe ayisikho lokho izimbabwe ihulumende yezimbabwe ivikela ulungelo loluntu ngendlela zonke ngokunjalo izephulamthetho ziyabotshwa asikhangeleni into ekuqaleni umuntu uyabeyenzeni kwezo ungakhangeli phambili ekugcineni kuphela kanti wena uyakhangela ukuthi umuntu sesiyakwenza namhla ukhangela ukuthi umuntu ukhuliswe njani unjani njani suqalisa imbali yakhe ekutheni emendweni uyayishiya ngemuva qalise ukuqaliseni ukuthi uhambe njani wafunda wafika laphana wasesiyagana nxa usukhangela wena khangela ukuthi umuntu luyabotshwa kanti uyenzeni ebotshwa amacala adalileyo amacala adinga ukuthi abotshwe kumbe engabotshwe nxa edinga ukuthi abotshwe umthetho wezimbabwe yotsho njalo ukuthi umuntu odale icala uyabotshwa ikhothi ibisisitsho ukuthi umuntu lokalacala umuntu lolegala ngokunjalo ikhothi kulamakhothi ayiwahluzayo ekucineni kodwa so ilungelo khangela amazwe njengesouth africa ungakhangela isouth africa umuntu uyadutshulwa emini ayenzani abantu choba enzane kangele kuthiwa ngale lungelo loluntu likhona kwamanye amazwe kodwa lapha ezimbabwe kuthi ulungelo loluntu ezimbabwe kulokuthula ungadala icala uyabotshwa ungabulala umuntu uyabotshwa ungarep uyabotshwa akula njalo ungakubonakala sasuvuka uhamba hamba lapha yiko kuthiwa yilungelo lokuvikela abantu yilo lungelo loluntu lelo sikhuluma ngalo
umnumzana believe kawule lilunga lezano PF Seli kubonile na ukusemaphepha ndabeni namuhla inkundla yezim live ithi usikomithi wamapolisa enyakatho yemandebeleni umnumzana Erasmus Makoza ukululwe inkantolo ngebail izolo ngemva kokubotshelwa icala lenkohlakalo ngesonto iphepha ndaba leHerald lona lithi umongameli yamasoni Mnangagwa usephendukile emsebenzini evela kukhe Fu. So kuyisikhathi seno balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu
Salibonani basakazi be-Studio 7 igama lami nguNomazulu ngibuya eCholocho kwesiphepha ngithanda ukuba ngumsakazo wenu owe-Voice of America osule minyaka engu-79 years old wasungulwa ngathi inkosi ngaliphathisa uhlala unjalo libambene ngathi ngathela umusa lothando yandise nensuku zokuphila labazukulu bethu labantwa bethu beyothole lowo msakazo lokhu nje uyi-Studio 7 siyabonga kakhulu konke lisenzela khona libambe kanjalo otungameli o-Chris Gandhi o-Gibson Dube osithandekile Mhlanga wabathabile kanye lezintatheli indaba sicela nibana libambe kanjalo bephephe lapha abahamba khona othuso khumalo omlondolozi Ndlovu wonke nje labanye sisibakhohliwe amagama abo siyacela ukuthi beyibambe kanjalo labo Benedict Mhlapho wonke nje siyalifisela okuhle liphephe la kulo mkhuhlane we-COVID-19 siyabonga
mina i-Studio 7 angiyishayeli ihlombe because isakaza ngesindebele nesishona kuphela manje ngizwa uJongo Kandemire kaningi athi yena utema sina kwakarerekela angimuzwisisi ukuthi mathi unotema lapha basina kurerekela plus bona bakhuluma ama-language ayi-2 kuphela Studio 7 iyafana ne-Radio Zimbabwe mina ngiyishayeli ihlombe
siyabonga Studio 7 usehlela izindaba zakuthi isithu sokuqhubekani ezenda ukuthi mina ngilana South Africa cha ukuqhubeka ekhaya kubhlungu kakhulu ngoba sikwazi ukuthi kumele sikhale sibike kufana ngoba wonke umuntu ukhethwayo lapha singamazi noma ayikhetha noma ukhethwa ngabantu akenze intando yabantu ngalo sekhona manje wangena wathina uzoletha imisebenzi uzoletha ushintsho kodwa ngathi uwest undlo lokuqala asazi ukuthi ngempela abantu balala kanjani bekwazi ukuthi bafata abantu abuhlungu kanje iminyaka eminingi kangaka kuhlungu kakhulu lokho ngoba siyaguga manje ukuthi uma ngiguga ngiphinde kubona emakhaya engizodlani fangisekelapha emakhaya kuba nabantu esebekhulile ababhekelelwa kubhekela nje lamawovethi bebancika khona ukuthi uma befuna ukuqikela phansi umbuso bababise bona ibuhlungu kakhulu le ndaba le yasekhaya ngizwa ubuhlungu kakhulu
salibonani bantu be-Studio 7 kinjani kodwa kuphila hayi ka siyawubonga siwumsakazi we-Studio 7 silephela indaba ezinhle kodwa ke ngenxa yokuthi ugovernment vele siyamazwe ukuthi uyacindezela lawo umphakathi wasezimbabwe ulawo unokucindezela kakhulu thina siyazi singabantu abadala kuqaleni lizwe lise-Rhodesia into zonke ezisaqondile kodwa ke okokathesi into emangazayi-1 dlani linabantu eniphathi noma yiphi phathi siyayibona siyizano siyayiblema ngoba sekimnanga kwayebulala abantu esikhathi samgurawonto kuze kathesi ke sezabe wesi ngoba sehlele esitulweni kuyacaca futhi ukuthi dlani linabantu bezimbabwe lisebesiparatete kakhulu ngoba abamhlophe abasezimbabwe behleli lawo alifuni ukubanika ivoice labo bekhulume alibafuni ukubavumela ukuthi le maphalamente bekhulume labo ngolimi labo lesingisi libacindezele kizo zonke izinto akula lapho elibakhethe khona kizo zonke umphakathi yonke yasezimbabwe noma yini lapho abafanele ukuthi labo bekhethiwe kwele sikhundla liyabacindezela alibakhethanga emaphalamente alibakhethanga kumasipara alibakhethanga so lokhana yikokulubulala kakhulu uma licindezele isizwe somhlophe leli zimbabwe ngeke lithuthuke noma kumnyama kunjani ngoba labo bantu ngabakithi badabwe khona laphana ezimbabwe kuseseyirodiya njengathi sasaroko erodiya so kufanelanga libacindezele kufanelele ubanika izikhundla le zikutitsheni zangaphi kuye yonke umphakathi kuyofanele kuleyo kufanele ubethole but mani bakhabele muva sizazibulala kwes siyabonga
njani kuzo zonke indawo lapho likhona yeya sezuthi Britain faka amasanction kodwa ingafakela abantu vele abasengamakhehla laba ngakwanisa ukubusisitethi ukuthi bebuye bezobakhipha kuphela laba bantu basibusa ngombhobho abakazi njengakithi ngapha emathebheleleni ndihlala sibafunda ukubabona thina iBritain ngayibuye le map izotshengisa amazwe lamabili thina sifunga ukubuswa ngukhaisa umntu wakithi esintwini sesidiniwe laba abantu kwantu labo batshontsha kakhulu ngamasela especially wathi ye baceda inkohlakalo inkohlakalo ngaphi igcwele emakhoti kibomejustice inkohlakalo ngaphi igcwele emapholiseni emgwaqweni yonke le akula pholisi ezimbabwe akula majustice kulokho kuthiwa khona yenjani njani ababuye bekhupha abantu labo
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-United Nations ithi isithole ubufakazi obethusayo obukhomba ukuthi amalungelo oluntu kawahlonitshwa kwele DRC. Umongameli wele South Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa uthi umkhuhlane we-coronavirus ususehla elizweni lakhe. Sizigqibe ngodaba oluphathelane lemelika. Umongameli Joe Biden ukhulumisane lamalunga ebandla lakhe edale lephalamende izolo ewakhuthaza ukuthi apasise imali engange 1.9 trillion US dollars ezosetshenziswa kunhlelo zokuhlenga amabhizimusi labantu abathintwe kubi ngomkhuhlane we-COVID-19. Kodwa abebandla eliphikisayo elama Republicans bathi inengi kakhulu limali njalo bathi kumele yehliswe ibe yi $618 billion kuphela. Abebandla lika Biden elama Democrats baphakathi kokudinga indlela zokupasisa limali ePhalamende bengelasekelo lwama Republicans. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Gary Twala Jackson.
Hey, le ndaba inzima kakhulu, kodwa ngokubona kwami imali eningi kangaka le efuna ukuthi umnumzana uBiden ayinikeze abantu, ngibona ngathi nxa sesikhangela kokunye ngapha kwezomnotho kakhulu ngigxile ku-inflation, ngibona ngathi kuzaba le nthelela ye-inflation kuzaphazamisa umnotho ngoba le mali engaka njengoba ingene namhlanje esikhundleni useyithethephi yena, umbuzo wokuqala. Okwesibili, kambe kungabe kuyinto embini ukuthi mhlawumbe ngabe unikeze abantu imadlanyana encinyane aqalele athole ithuba akakhangelisise izinto zonke ukuthi bezihamba njani lapha e-ofisini omnotho welizwe, nxa kuyukuthi ufuna ukunikeza abantu imali engathi ithe xaxa, athathe ithuba nje akhangelisise. Yebo, siyazi abantu bahlupheka bayaludinga usizo, kodwa ngokubona kwami ngibona ngathi imali le iningi kakhulu njengoba besitsho nje ukuthi hayi uhulumende kanamali.
Ungathi luqakatheke kanganani lolu sizo?
Alukho usizo olungaqakatheka noma loluncane kangakanani. Isintu sithi isizo somhambi kasingakanani singangophunjana lombusi. Singasebenza lo sizo kake ukuthi ke sikhangelele umuntu odinga usizo. Noma ungazange wamsiza ukuthi umkhiphe phakathi kohlupho alalo, kodwa nje uye wamncedisa ukuthi asizakale okwamalanga amabili amathathu ngokomzuzwana kuqakathekile. Kodwa mina ngokubona kwami nxa sikhangela lolu sizo ngibona ngathi luzancedisa abantu nje okwamalanganyana athize, kanti ke futhi lolu sizo kungenza ukuthi kahle kahle vele lungasizi abantu ngohlupho lolu abakulo, ngoba lokho abangakuthola uthole ukuthi uphiwa leyo 2000 kanti bona vele usukoloda imali yentelela lapho ohlala khona ezinkulungwane mhlawumbe ezine. Ngakho leyo mali yebo izasiza ukwehlisa isikolodo, kodwa uyakoloda ngokubona kwami iyabe ingenzanga lutho. Ngabe kuyadingwa isixazululo esizoyenza uhlupho lolu luphume luphele ukuthi abantu bakwazi ukubuyela emsebenzini, ngoba unikeza umuntu inhlanzi nxa elambile ikumsiza, kodwa akusikho ukumsiza. Kungcono ukuthi sizame ukuthi sakhe isimo lesiyana esokuthi umuntu lo muntu uyakwazi ukuyazigolela inhlanzi, kumbe mhlawumbe ukuthi lapho kade bevele begola inhlanzi kuvuleke babuyele bayigola inhlanzi uze kudliwe.
Vakhona yini abalahlekelwe yimisebenzi obaziyo ngenxa ye-coronavirus?
Lo mkhuhlane we-COVID ulimazile kakhulu abantu, baningi kakhulu engibaziyo. Kukanti lami angeke ngazithola ngimile umsebenzi wesikhashanyana, kodwa-ke ayikwakuyakwalunga ngabuyela-ke ngendaba yana lo mkhuhlane. Kodwa iningi labantu bathiye bayathatha yona zona lezi mali zokusizwa ama-employment benefits kwaze kwafika ezingeni lokuthi ayophela, bathi abasenelisi ukuthi bababhadale. Ngakho laba bantu belahlekelwa ngumsebenzi babuya balahlekelwa ngelawo ma-benefits. Kunzima kubuhlungu impilo abayiphilayo, balimele abaningi, abala ndawo zokuhlala, abala kudla, abala noma nje isixazululo esingathi nje siyabonakala kude nafana ukuthi siyabuya uhlupho lolu luzaphela. Kunzima mnumzane Nkomo.
Umnumzana Gary Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Siziqhibeke ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kupupe abantu abangamachumi amabili 20 nge COVID-19 eZimbabwe isolo njalo kwatholakala abangamakhulu amabili alamachumi phose ayisikhombisa 266 belomkhuhlane lo. Amalunga MDC Alliance uNkosazana Joanna Mamombe loSisiria Chimbiri bazaphindela enkantolo namuhla lapho uMantshi azaqhubeka ehluza isicelo sabo sokuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Abebandla lezanuPF basola izijeziso zenotho ezeteswe iziphathamandla zikahulumende ezine yibhilitane. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Igama nguNtungameli Nkulu.